tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo womhla ka 23 Nhlolanja 2019 uGives Dube. Endabeni zethu lamhlanje kubekwa umoya uCalistus Ndlovu emathuneni awe National Heroes Acre.
Usitshile imfundiso enkulu kakhulu wako Ndlovu engifisa ukubana ngabe sonke singayibamba, sizaba lobuntu obuyibo obudingayo kakhulu.
Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kufuneka umlamulankunzi oza kwenza imihlangano yebandla leli lele-ZANU-PF.
Okuqakathekileyo ukuthi indaba leyo ukukhulumisana fanele iqalise katsha ngendlela eqondileyo elokhu ithiwo ngabantu abaningi abeZimbabwe nabangaphandle.
Abantu abaningi bakhalela imisakazo yama-community radio stations.
Siyayifuna ngoba sifuna izinto zethu sizwakale zonke sizenzayo, lathi sibe noma sicela ama-donation kwabanye basisize, lathi siqhubekele phambili ngoba siyaba sesizwakala emoyeni.
Lingagudwali uhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba kanye lokuphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu beZimbabwe kumele bahlalisane, hathi ukuthi bahlale besilwa suku zonke bebanga ezombusazwe. Umnangagwa wethule lokhu namhla eNational Heroes Acre ngesikhathi kungcwatshwa umoyi uCalistus Ndlovu owayengumgcinisihlalo webandla leZANU-PF koBulawayo. UNdlovu owaphuma kuZaphu esithi ibandla leli elalikhokhelwa ngaleso sikhathi ngumoyi uJoshua Mqabuko Nkomo selinjengedonki efileyo ubhubhe ngeviki ephelileyo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale eNational Heroes Acre, sixhume umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF okudale leCentral Committee.
Usitshile imfundiso enkulu kakhulu wako Ndlovu engifisa ukubana ngabe sonke singayibamba, sizaba lobuntu obuyibo obudingayo kakhulu ngoba yinto engani silahleka lapha kithi ebantwini bana, sesilahla ubuntu bethu esasibazi kudala. Kudala mina ngikhula sasingakwazi ukuthi kule Shona kule Ndebele sasikwazi singabantu sonke.
Kodwa kulabanye abakhuluma besithi uhanjiswa kwakhe eNational Heroes Acre ngani kuthunuka abantu abaningi ngoba bathi uCalistus Ndlovu wahlamuka kuZaphu, njalo ke ngaze ukhangela owayegokela ivuyo leZebra uLookout Masuku kanye loSwazini Ndlovu bangcwatshwe koBulawayo. Ungathini ke ngabantu abakhuluma ngalokho?
Ekubhubheni kwabaqhawethu obabo uLookout Masuku labanye, kwakungabi lokudlelisana kahle kahle neZANU-Jongwe, kwakusise leZaphu neZANU-Jongwe. Ngakho-ke ngiyahlakanzelela ubana into eziningi azihambanga ngendlela, ihistory enye yatshintshatshintshwa, kodwa konkela ubana kwakucikashwa kuningiswa kulungiswa ngemva komanyano oka-1987 mhlaka-22 December. Lapho-ke ubaba uNkomo lo ubaba uMkalo bagcina sebebambeni. Kusukela kunapho into zase zikhangelwa ngendlela enganiqondile kancane. Yikubona obaba uLookout Masuku bagcina sebenikezwa isicoco sokuba yi-national hero noma wayesevele esengcwatshwe ngapha koBulawayo lapha elokuzeni eLadystone laphana. Akumelanga abantu behlale bekhangela izinto ezimbi ngezikhathi zonke. Ubaba uNdlovu uCalistus ukuhamba kwakhe kuZANU-Jongwe ngaleso sikhathi kwakuyilungelo lakalenzayo. Abasalayo kuZaphu basala, kodwa-ke okusalayo ukuthi bona kugcina sokubanjelwe kathesi iZANU-Jongwe neZaphu sokuyinto yinye. Lapho-ke obaba uCalistus babuya-ke sesiyohlala endlwini nabo baba uDabengwa abeZaphu siyohlala ndlwini khonaphana, noma-ke obaba uDabengwa ugcine sephumile yena esezimela yedwa eceleni.
Umnumzana Joseph Juma lilunga lebandla leZANU-PF ukudale leCentral Committee, sixoxelaye ekoBulawayo. Kusenjalo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ubele dili emzini wakhe ewe Blue Roof eHarare lokunanza iminyaka yakhe yokuzalwa. Uzelwe iminyaka engamachumi ayisitshiyagalolunye lanhlanu 95. Ngesikhathi esifanayo umnumzana Edmund Kudzai wayengumhleli wephephandaba leSunday Mail namhla uhlawule isibambiso sebheyili esifika ikhulu lamadola kulandela ukubotshwa kwakhe eHarare esethuswa icala lokuthi utholakale ele umbrella elemibala yebutho leZimbabwe. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kumele kudingwe umlamulankunzi ozakwenza imihlangano yokukhulumisana yebandla leli leZANU-PF. Ibandla leli lithi kalisoze lingene imihlangano eqoqwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ofisa ukuthi kulungiswe isimo esibi somnotho welizwe leZimbabwe. Umnangagwa uqoqe omunye umhlangano izolo lapho obekulamabandla amancane akuqela eleMDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Amanye amabandla la athi akuncedi ukwenza imihlangano kungelabandla leMDC elikhokhelwa nguChamisa. Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli weMDC, uthi kuqakathekile ukuthi kube lomlamulankunzi ozaphatha inkulumo zamabandla athi uMnangagwa.
Okuqakathekileyo ukuthi indaba leyo ukukhulumisana fanele iqalise katsha ngendlela eqondileyo elokhu ithiwo ngabantu abaningi abeZimbabwe nabangaphandle njalo ngendlela okujwayeleke ngayo ukuthi inkulumo ezenziwayo.
Ye, nxa sukhangeleke elikufisayo khonokho kumele kuqaliswe mbani?
Ye, kungaqaliswa njengobona ukuthi kwaba nemizamo eZimbabwe Council of Churches abantu abanjalo abafanayo ababefisa ukuthi balisule zenkulume kumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kwamahlangothi amabili ebesemvumelano ukuthi singamcela ukuthi asincedise ukuthi sikhulumisane kubani. Noma isabhekti ngakwenza lokho kumbe i-African Union.
So ke nxa sokukhulunyiswa khonapho lahlala phansi lahlafuna ithambo leli kumele kuphumene.
Kumele kube lesivumelwano sokuthi ilizwe lizabuyela njani ekuthini libe nomkhokheli owakhethwa ngabantu kumbe umkhokheli abantu bonke beZimbabwe abafutiseka ngayo. Kufanele sivumelane ukuthi ukhetho olulandelayo kungenziwa njani ukuthi lungagcini ukhetho olulempumela engavunywayo ngabantu bonke. Okwesithathu, uPresident Chamisa ukuthi hayi kufanele sivumelane ukuthi athi singasebenza njani ukuthi sisize indaba ezomnotho welizwe. Okwesine, uPresident Chamisa ukuthi hayi kawuvunyelwane njalo sebhekene ukuthi siyanjani ukuthi silungise udaba lokudlelana kweZimbabwe namanye amazwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli weMDC, sixoxe laye eseLondon kweleBhilitane. Kodwa ke umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi inkulumo zamabandla zizaqhubekela phambili kungelabandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sesibona ukuthi abantu laba abakho ngokulungisa bafuna ukusifisela emuva nje ngenhlelo ezingayisizi. Mina ngithi mina imisebenzi iyaqhubeka ukuthi iyaphambili. Nxa befisa ukuba yingxenye yalokhu kodwa bayingxenye nxa bengafuni njalo asitsho ukuthi ilizwe leli ngibe libutheke ngenxa yokuthi bona ngabakho ehlelweni lololu. Okwakathi sinyathi bengafuni hayi kukibo lokhu bayazikhethela kona abakufunayo ukuthi bancindezele inhlelo zelizwe ukuthi zingayiphambili.
Yibo
mbona abangafuni bafuna abantu bathwale nzima baphile nzima yikho abakufunayo kuphela.
Ye, kodwa siyabona ukuthi nxa MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ingangenanga kungahlupha phela ukuthi kuyagcina umnotho vele ungalungiseki. Akunjalo baba Gawule?
Angikuboni kuhlupha lokho njalo ngiyadaba ngoba sebezahamba la kukongress engxa yokuhluphayo kukhokheli bebandla lelo yikho ngibona ngani nje kokuhluphayo engxa yebazathi kukongress yabo ngoMay bakhetha ukukhokhela okungcono lonayo ngathi ilizwe lihambe liyephambili engxa babe lokubona ukuthi kuyakwenziweni. Okwakhethwa ngabantu laba balahlekile labo bantu nokubona kwabo abayazi into sebeyifuna ukuthi bayi abakufuna vele abakwazi abakho ngabantu labo bangokwabo bona wodwa as individual bakhangelele khona kuphela yiko abakufunayo yiko kuzobekhalela le inclusive le government of national unity or whatever inclusive government le abayifunayo yiko bakhangele bona kuphela bakhangela ngabantu.
Umnumzana Believe Gawule ukudalela Central Committee kubandla leZANU-PF sixoxe laye eseJolojo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Izakhamizi ezansi emaNdebeleni zikhuthaza uhulumende ukuthi avumele imisakazo yezigaba ukuthi isakaze okusemthethweni. Umsakazo weNtebe Community Radio Station usuleminyaka elithumi ulinde imvumo yokusakaza. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ngomalanga alithumi adlulileyo eleZimbabwe limanane lomhlaba wonke jikelele ekunanzeni usuku lwemisakazo olo World Radio Day. Kodwa iningi labantu kulesi sabelo ikakhulu emaphandleni lehluleka kubamba amagagasi aweZimbabwe Broadcasting Corporation okudala ukuthi iningi lilalele imisakazo yaphetheya. Izakhamizi ezixoxele umsakazo weStudio 7 zithi kuswelakala kwemisakazo emaphandleni kubabisele emuva ngoba indaba eziningi bazizwa ngelikabathi. Izakhamizi eNtebe sezile minyaka elithumi zafaka isicelo kuhulumende ukuthi ziphiwe imvume yokusakaza, kodwa kuze kube lalamhlanje lomsakazo akavunyelwa ukusakaza okusemthethweni. UNkosazana Thandekile Ncube ngomunye wezakhamizi eNtebe ezilinde ngamehla abomvu lomsakazo.
Station siyayithanda kakhulu, siyayifuna ngoba sifuna izinto zethu sizwakale zonke sizenzayo, lathi sibe noma sicela ama donation kwabanye basisize lathi siqhubekele phambili ngoba siyabasesizwakala emoyeni. Uzwakala khona emoyeni wazakale ungathi nje kuqakathekile.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Jabulani Moyo othi nxa kungasungulwa umsakazo kulindawo bazasizakala lalapho belahlekelwe izifuyo ngoba imbiko izafika kuZulu ngokuphangisa.
Sibala ama problems esihlangendawo kakhulu lapha sibe dubolwane lokutshontshela, so ukuthi kuhambe masinya kuzwakale emoyeni kumbe uhulumeni. Ma kungaba lomsakazo lapho kungafika masinyane kuhulumeni, zezikhalazo zethu zingafika masinyane kulokuthi ngihambe siyeripoti epolisi ndenyengapho, kodwa nxa sikufake kumsakazo kuyaphangisa ukuzwakala.
UNkosazana Simangaliso Nyazayi esinye njalo isakhamuzi seNtebe uthi kusungulwa kwemisakazo yezigaba kuzavula amathuba emisebenzi kwabatsha abatshona bebhode ezitolo bengenzi lutho.
Ngibona ngani umsakazo lo uqakathekile for i-development because silama youth ayebe engela lutho lokwenza.
Umqoqi wenhlelo zeNtebe Community Radio umnumzana Mvelo Zondo osebenza phansi kwenhlanganiso yemisakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi sesiside isikhathi belinde impendulo evela kuhulumende.
Ngo-April zanele sa 10 years ilokhe isakaza ngendlela esakaza ngayo ingela license. Ngajabula kakhulu uma singathola i-license yokuthi sisakaze ngoba okwamanje kunzima ukuthi sikhankase sibili okuzwa njenge-radio yonke eyazakalayo. Khathesi sisebenzisa indlela zokufaka imbiko kuma-WhatsApp lama-bulk SMS kumbe senze kuthiwa ngama-listener clubs, le combi casting, le WhatsApp casting, le podcasting.
Uphinde wathi ningi emaphandleni lisemnyameni ngokwenzakala elizweni ngenxa yokuswelakala kwemisakazo kulesi sabelo.
Lapha bakhona imisakazo wesizwe esiwuthembileyo i-ZBC kayifiki amakona wonke eZimbabwe, ikakhulu ngapha emhlubulweni wezansi emaNdebeleni balalela imisakazo e-South Africa leyo kuTswana, okungangokuthi into ezenzakalayo phezulu ezelizwe kabazazi.
Mphathi Ntambo obona ngokukhitshwa kwembiko kuleli uNkosikazi Monica Mtswanga uthi uhulumente uzaguqula imithetho yokusakaza njalo kuzavulwa amagagasi emisakazo yezigaba ngokuphangisa. Lo nyaka usuku lwe-Radio Day lunanzwe phansi kwesihloko esithi Dialogue, Tolerance and Peace, othi ukuthi umsakazo ungasetshenziswa ukuletha ukukhulumisana, ukuhlalisana kanye lokuthula. Kusenjalo iningi liphethe likhala ngendlala esemakhaya njalo licela uhulumende ukuthi angenele. UNkosikazi Thandiwe Sibanda ukhala ngendlala esimhlasele labazukulu bakhe.
Batshela ukuthi siyadubeka, asilanto yokudla, njengoba izulu vele kade lingani, yonke into akule ezitolo akuthengeki, asidli lutho. Siyadubeka, amakhosi ethu kazama ukuthi asinike ukudla okudliwayo, siyadubeka. Abalungisise sibili siyadubeka.
Loba nje uhulumende encedisa ngomumbu, udubo ekuswelakala kwezitshebo, okudala ukuthi abanye bavube esithwala ngamanzi. Ngimele iStudio 7. Ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo sobhuku Matthew Nketa owe Lower Gqweru. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Gande, ungamukela ehlelweni lakho likazulu kuSidiyeseze.
Ye ungasitshela baba, sizwa kuthiwa uhlelo lwenu olokwakha indlu kumbe sithi thina isakhiwo esamasiko luyaqhubekela phambili, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye uhlelo luqhubekela phambili ukwakhatheki nje ngokulaywa ngamasiko emaphutheni. Sitshengiswa ukuthi kumele sibe lezakhiwo ezintathu ezingamarawundi. Eyinye yakho iyabe yakhiwe ngamatshe yafulelwa ngotshani amatshili lakusebenziwaya lapho, eyinye yakhiwe ngezigodo ifulelwe ngamatshili ibhadwe ngaphakathi ngaphandle isalile izigodo, eyinye ibe ngeyokubumbela khonokuyalo kwakusenziwe endulo ukuba ukubumbela esithi ngamatshili kulezi nsuku imkulu esintu. So kumele zibe ntathu. So kukakhulu siyacelisa ukuthi abakwanisayo kabancedise ngoba abanye vele sebeqalisile ukuncedisa ngezigodo lokunye nga utshani abalesisa bancedise izakhiwo zamasiko lezi ziphumelele, ngoba nxa kule mbuthano eyabi khona ezigabeni babe kwanisa ukuthi babuye bazokwenzela khona yonke imisebenzi abayenzayo bezigaba, kodwa kakhulu yindawo yamasiko.
Kahle kahle ngubani otshelwayo emaphutsheni khona lokho?
Abaphethe ezamasiko bayatshengiswa emaphutsheni kufike kubo ukuthi endaweni enje kulesakhiwo samasiko batshelele ukuthi isakhiwo leso kumele indawo leyo bayigcine njani, yikho ekulandelayo kakhulu.
Abalaleli bengathanda ukuba kwazi ukuthi kuyini okuzaba kusenziwa kuzakhiwo lezi.
Kuzakhiwo lezi kuvuselela isintu. Yonke into elokwenza lokuvuselela isintu iyabe isenziwa kumbe, ngoba sikhuluma nje kunjenje kathesi sikhuluma ngokukhuluma into zesintu. Asila ama-platforms, asila ndawo zonlezo, ngoba ama-whole community halls ngawe-development engenani namasiko. Emathesi kukhulunywa ivangeli, emasikweni akula ndawo zokwenzela into zamasiko.
Kukhona okunye ongafuna ukwazisa uZulu na?
Ye, engifisa ukukwazisa uZulu okwesibili lokhu. Ngithunywa ngabadala abakhangele eliseni emadodeni lapho kucelwa khona izinto. Abadala bathi bona kanye nemezele kusize sonke ukuthi kulomonakalo owenzakalayo elitsheni usenziwa izigaba kule minyaka ethize ngabona kwenzakala lokho. Lapho ukhulu wesizwe ubaba uJoshua Nkomo uNyongolo ahamba wabhula khona ulaka walabhela khona ngale litsheni ngesikhathi sabo-87 kunombhuqazwe, izigaba sezahamba zayavumbulula ayekusebenzisa, okuyikho abadala abathi babona kuyimbangela ngoba kophakamisa umoya, umoya omubi esizweni. Khathesi abantu abantwana basalalela emakhaya, izingozi kuyazibona kuthangethange. Bekubalwa ukuthi kule ngozi ephothi eyaqeda abantu ibhasi ivele eGoli, ngibonile ibhasi eyatshayo ishiswa ngumlilo owawuphakathi kwathiwa yigasi, shile izitolo eHarare. Kunengenzakala izolo lokhu abantwana baphelele emayini imoya esukumayo. So bayacebisa abadala abakhangelekisa ukuthi ukuze kulabhelwe kuhle kudingakala ukuthi size sonke esaleli lizwe leZimbabwe sihlanganise amakhanda, ikakhulu izinduna abadlisa osobhuku batshele abantu ukuthi nakuhlanganiswa okuhlanganiswayo ngezinduna ukwenzela ukuthi kuthengwe lezo zinto okumele zisetshenziswe kulula phela kulalise umoya lo obonakala usukuma elizweni. Izinto ezikalathekileyo abangilaye zona bathe kudingakala inkunzi elinyama elokuhlobo umhlophe esesekijongolo eyimvuduza lenqama emhlophe lekhandela imnyama engakajwani. Yizo izinto ezizasetshenziswa kusenziwa ukulabhela ngokulalisa ulaka lolo olubonakalayo. Okulandela lokho, sithanda ukubonga ibandla lezanu-PF conference eliphuma kuyo eGwanda, ngoba lathinta indaba yamasiko ukuthi sekumele kuhlalwe phansi kubonakale ukuthi kuyabuyelwa ezindaweni lapho kwakucelwa khona ngesiko lesintu ngesikhathi se-liberation war ukuthi kuyebongwa, ngoba akubongwanga. Yikho izinto libona zingahlangani elizweni. Kudingakala ukuthi kuyebongwa onkomo labadala ababengokhomanda bayakwazi ukuthi babecela mani. Umzekeliso, kwezikamambo babefika onkomo besiyacela, egogwe babefika besiyacelela amajaha esedange isithebu. Ziningi indawo babesiya kuzo. Lezo ndawo lokho zikhangela ukuthi kathi babecela lize sebelitholi abasaphenduli.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ba.
Sibongile baba Ngwenya. UNkulunkulu aliphathise kakhulu emsebenzini lonke labodonga. Siyabonga.
Hayi, siyabonga.
Yebo ba.
Lo-ke ngusobhuku Matthew Nketa owelowa Gweru ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba. Igama lami nguChris Gande Lilani.
Siyabonga kakhulu-ke Chris Gande kweziphathelane labesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi sithemba kuye Moyo uManyoni, yena oyisiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party, ongomunye wababotshwa betshengisela phandle kwewetela yeRainbow kobulawayo besola iziphathamandla zalinkampani ngokuqhatsha abantu abangaveli kwelemandebeleni.
Into eyenzakale ngapha kobulawayo njengalapha kobo number 2 labalapha elobhengula, abantu balimele ngoba kade ngike ngakhuluma labanye nje ukuthi hayi e-Westcom akwesabeka lothando labantu bangifuna kababonwa. Nxa besiyanika isithwala kumele ukuthi ngosi ube usunjani usuhambile ukuyamnika isithwala lowo muntu wakhobothiweyo. Senginaye umuntombazana abathi walutha ngendlela kwesinye isikhathi okukhuluma ngakhona ophathwe ngakhona yabona nje ukuthi hayi komthwakazi singama-second class citizen elizweni leli.
Sesikhuluma ngokubotshwa kwakho lapha, bekunjani khona esitokisini?
Indekeza emajele lezitokisini. Ngiyakutshela ukuthi lapha dengalise khona iy'ngubo zangikhona bezivele zizinikela isichemo engakwaziyo ukuthi le michemo yayichemwa nini ngolwesingaki. Isitokisi akulelekisa ikhendethi yakulayo khonapho ayiflashwa, iflashwa phandle ukuthi ungaphatheke kusuku ubanje yisisu uzalala unukelwa njalo ngoba uflashwa phandle. So kunzima vele.
Kulula yini lokho elikulwelayo? Sibona ukuthi amanye ababandla ezombusazwe awejayelanga ukukhuluma kabanzi ngalolu daba lobandlululo. Liyathola usekelo yini ebantwini kumbe abalizwisisi?
Ngingathi kumabandla aphikisayo ungananzelela akukaze kube khona ibandla elimela abantu besindebeleni. Amabandla akhona kathesi engathi akhona ngamabandla avelela eHarare okangangokuthi vele yibona abantu ababhenefithayo. So kuba nzima kibe ukuthi bengakhulumela umthwakazi ngoba bona bayini bangama-beneficiaries. So thina yithi esinjani esiluzayo ebantwini bakithi abakhona komthwakazi. Indaba esikhuluma ngayo bayayizwisisa kahle sibili, kodwa uhlupho olukhona abantu bakithi bayesabiswa kakhulu ngoba ngakhuluma ngendaba lapho emvelela khona eCholocho. Abantu bayethuselwa ngokuthi abasoze bephiwe umumbu ovelela uhulumende, kabasoze bebhale enhlelweni ezivelela uhulumende bengasapota enye iphathi engasiyo zanu-PF. So yiyo into eyenza ukuthi wesisikhathi nxa sikhuluma indaba lesiyikhuluma bayayizwa ngoba baphila ngaphansi kwayo, esebesesaziswa ngoba bafunani bakhonokho okuncane abakukhothayo babona ingane kurayini. Kodwa ube kungayisithi ukuthi kuyabaphilisa bona labantu babo ngoba kathi sisofa ungahamba etholotho akula muzi etholotho olomntwana osebenza under government abantwana bonke base-South Africa uthi muzoluthi umgodla i-50 kg yizayenzani ngoba lenyanga lenyanga yiqezi kuwe yikho thina abantu bakuthe sisatshela khona ukuthi hhayi lingaphileli ukudla philelani impilo elekusasa ngoba i-South Africa iyavuka iphelile kusasa ngoba nxa umuntu esebenza la amathuba awafanani lanxa umuntu esebenza kwelinye ilizwe
silibonile lilwela okokuthi kuqhatshwe abantu beMatabeleland salibona lilwela ukuthi kungafundisa ababalisi abangakhulumi ulimi lwabantwana esikolo lokunye nje okuninginingi lingathi liyaphumelela kule imikhankaso yini
akahlonitha amalungelo ethu ngoba sisakhuluma sisavalelwa emajele ukuze sibone ukuthi sesizwayele sesihlonipheka izikhalazo umhlanga sizobona thina nxa sikhuluma ngolutho singaboni sokugcele ini amapholisa sesifake emavenini sokuthiwa sihambe nga
ikusasa yebandla lakho iyibona injani
ya ikusasa lebandla libona likhula kakhulu ngoba esisakufundisa ukufundisa abantu bakithi kubona bezwisise injongo kamthwakazi ukuthi umthwakazi ulwelwane ngoba nto ivini bona ade besibo sazama ukuyifana nabathi siseleyibona yini into esiyilwelayo thina thina kasilweli ukuthi silwele into engekho silwele into ephilayo bengaze besibophe bengaze besibulale umthwakazi asoze aphela amandla noma kuzothatha iminyaka eyi-20 ngoba kuzothatha iminyaka eyi-100 kodwa umthwakazi injongo yakhe isawubana iphumelele ukufaka kwabo emajele lokusithaya kwabo lokusenzani kwabo akusoze kwasiqeda amandla kulivangeli leli kuzolunge abantwa bethu belithole ilungelo labo abadala babo balilwela leli lizwe kumele bezinde izithelo zangikhona hhayi ke phile njengathi
leyo balaleli ibingxoxo lonkosikazi sithemba kuye Moyo Umanyoni eyisiphathamandla semthwakazi Republic Party asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
wena umculo lo ka Mlindo the vocalist siyawakhulu ke Mlindo ngomculo wakho lowo sike sikhangele ngamafitshane indaba ebesikhokhela namhlanje kubekwa umoyi uCalistus Ndlovu emathuneni awe-National Heroes Acre eHarare ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kufuneka umlamulankunzi ozakwenza imihlangano yebandla leli leZanu PF abantu abaningi bakhala ngemisakazo yama-community radio stations siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisa wonke isithube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.